udaba olungethusiyo siyazi sonke ukuthi umasoko landa ukhetho eZimbabwe kuyaqala yena inketaketani kuqala kubana abantu bekhonjeni ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers abantu abaye besazakathe-hold party position but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kubekho ama-allegations againe sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele ngenhlalo yeZimbabwe.
iZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele mpela abaxotshiwe abavalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngeminye ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated i-athuzi uhulumeni wezimbabwe inhlanganisweni njengabo-athuzi ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zitshaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-P F lanxa nje bona beZANU-P F bekulandula lokho.
Udlakela lothetho lwezimbabwe yinto eyodwa njalo asho nto yanamhlanje sileminyaka i-42 years yethu lonke akunathetho osenakelezakuladlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki ezimbabwe yi-violence and kwenziwa libandla elilodwa.